Abalandeli bebandla leZANU-PF bakade beseHarare International Convention Center HICC bebegcwele injabulo bethakazelela ukunqoba womkhokheli webandla labo uMnumzana Emerson Mnangagwa. Omunye walaba nguNkosazana Sibongile Sibanda oyiNational Secretary for External Relations kuhlangothi lwabasakhulayo kubandla leZANU-PF.
Nginokujabula okukhulu kakhulu ngempumela esiyitholileyo njengebandla elilabantu abalwela inkululeko, elilabantu abakholelwa kudemokrasi yokuthi abantu bazikhulumele, bazikhethele inkokheli abafuna ukuthi bakhokhele. Abantu beZimbabwe bakukhulumile, abantu beZimbabwe sebevezile ukuthi bona bale themba ukuthi ubaba uMnangagwa asikhokhelele. Sinikile ithuba ukuthi asikhokhelele for the next 5 years njengabantu beZimbabwe.
Ukhuthaza ukumanyana kwabantu elizweni ukuze ilizwe liqhubekele phambili.
Ake simvumeleni aphuthise ama-vision alawo ngokuthi iZimbabwe iqhubekele phambili. Kulezi nhlelo ezinengabe de seziqalisile izinyangeni ezilutshwana esembusweni akade seziqalisile esikhayelele ukuthi aziqhubekisele phambili ekusukumiseni ezomnotho, ezekuguquleni indaba zemali emabhanga, ezekuguquleni indaba zemisebenzi ukuthi itholakale. Kulezi nto eziningi esizikhayelele ukuthi ama-investors abuye. Maningi amanye ama-investors ade buyile, kodwa kulamanye nje abemile lingele emelele ilanga lanamhlanje ukuthi nxa sokukhethiwe umongameli welizwe omutha bese bebuya. So ngilethemba lokuthi ubaba uMnangagwa uzaguqula impilo zabantu. Ngifisa ukuthi amaZimbabwe nga bayambekezelela bake bebone ukuthi impilo zabo ngempela shiwa ziyathinja, ngoba thina silale ithemba lokuthi iZimbabwe isisiya kwelinye izinga eliphezulu.
Enye intatheli zindaba ebikulo mkhosi eHarare International Convention Center uXolisani Ncube upha umbono wakhe.
Ngangikhangele isifiso sabantu abaningi kumbe abathakelanga ukuthi uMnangagwa uphendukile, kodwa abavothayo bathi bona bamfuna uMnangagwa eyi-5 years. Njalo ngombono wami abantu abaningi sebehluleka ukungena phakathi kwabantu bese ukhampeyina, behluleka ukutshela abantu izithuso zabo, njalo behluleka ukutshela abantu ukuthi bazawenzelani iminyaka emihlanu elandelayo. Yinto okwenza ukuthi namhlanje badliwe iZANU-PF. Njalo mbona abatshengisela ukungakakhuli kwabo nxa sigayene ezombakazwe, bakhanya njengabantu abakakwazi bakufuna ukwenza, bakakwazi ukuthi bangenza njani. Bacabanga ukuthi i-politics ziyafanana nale activism yesikolo.
Usole indlela iziphathamandla zebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eliziphathe ngayo lize liye phambi kwentatheli zindaba ukwethula ukukhonana kwazo ngempumela yokhetho.
Kuyangisa amafutshane, kuyangisa. Kumele bakwazi i-process le-procedure kusiyama njani, nxa ulesikhalazo usithola kanjani. Bangabe bebele sikwazi esingcono, kodwa wasifake ngendlela yiphi? Yimbuzo oqakathekileyo onto abaningabalawo. Kumele bakwazi ukuthi elakusasa labo lime kanjani. I-politics kayiphelele namhlanje. Bangabe belesikhalazo esiqokothekileyo eseqiniso, kodwa behluleka ukusifaka phambi kwabantu. Siswele isisekelo. Kumele babe kwazi ukuthi nxa kuleyo ndozakela le bahloniphe ama-processes akhona. Ngasinceda njengelizwe ukuthi siya phambili.
Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumavisi Gama.